Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 19 kuzivandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
iAmerika ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations yendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral forms. Ayacho futhi ukuthi kube le freedom of press.
Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You will understand when I'm a member of parliament.
Okay, that's number one. You got an official sanction from parliament to be here.
I don't need a sanction to be here.
You're an official government business.
I'm not government.
No.
You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. I'm sorry, I can't.
Because we have appointments with you.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele-South Africa, umnumzana Julius Malema, namhlanje wethekelele indawo zokudlela ezise-Johannesburg kudaba lokuthi uqhatshwa abaningi abavela kwamanye amazwe. Inani labatholakala bele-COVID-19 libikwa lisehla eZimbabwe ngoba ngokutshona kosuku lwayizolo abantu abangamakhulu edlula amane 427 kuphela yibo abatholakale belegciwane leli. Kuzo wonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo. Lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibe logatsha oluzimeleyo olulawula ukhetho kungela kungenela kwabezombusazwe. Izixwayiso lezi zethulwe yisigodlo seMelika eZimbabwe kumkhankaso oqhutshwa enkundleni zokuxhumana. Isigodlo lesi sithi njalo uhulumende kufanele avumele amabandla aphikisayo ukuthi akhulume kumaphephandaba afana leThe Herald kanye lemisakazo yeZBC. Sengeze njalo sathi uhulumende kumele engancetshi abasekeli bamabandla aphikisayo ukudla. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafaswanda, uthi bayavumelana lokukhulunywa yiMelika.
Ama observers previous election eka 2018 babona basebefaka okuthiwa ngama observation besuggesta ukuthi laphana uhambanga kuhle akwenziwe kanje yiwumsebenzi wama observers. IAmerika ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations lendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral forms. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of press. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of association. Ayatsho futhi ukuthi abantu abarejistwe bonke bancediswe ukuthi bazuze izithupha kwenzela ukuthi bayirejista lama birth certificate. Konke lokhu sikubona ngani izana uPF iyanqaba yenza ama delaying tactics, abafuni ukurejista abantu, abantu abavela eMathebeleland North bahamba almost 300 kilometers basiya register koBulawayo. Yikho ke isibona ngani yisiqokoqela se-free and fair and legitimate election processes.
Yebo lithi akube lama-reforms, kodwa uMongameli Mnangagwa sesamuzwa esithi konke okumele kulungiswe sokwalungiswa, akusela lutho oluyaguqulwa oluphathelane lokhetho. Lithini ngalokho?
Ubaba Mnangagwa uyesaba ukuthi engayenza okuthiwa i-alignment of the constitution. I-constitution esayenzayo ngo-2013 ayika lungiswa ayihambelani le electoral law. Izinto zonke lezo zithiwe ngumnangagwa sakubhala ku constitution kodwa akuka alignwa le constitution. Ikho ke basebenzisa izinto ezathiwe ngubaba uMgabe lo Smith. Singalaleli izinto zikamnangagwa ngoba uyesaba ngesikhiwa bathi is panicking.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi iMelika kumele ingangeneli kundaba zeZimbabwe.
I-embassy yeMelika lapha uyadingisela ukuthi ona kanti kuyini okubangela ukubana ukungenela ubuswa kwethu lapha kwele Zimbabwe. Bacine befunwa yingxenye yalabo abanye abantu abafuna ukubusa lapha kwele Zimbabwe. Kwesikhathi they actually act as if bayi-opposition political party sibili edilayo it's a government in waiting imelele ukubana ingene iqathi. Ama-political reforms akhulunywayo sukela kuqalisile i-new dispensation and the Second Republic. We have seen a lot of things zingena kuparlamente. Siwabona ama-bills amaningi aphambili before parliament right now. Konke lokhu kuyinto yokuzama ukubana kuqondiswe kubiswe ama-reforms ona lawo abakhuluma ngawo. Even ama-reforms e-media, they are now over 75% done. It's a process eyenzakalayo and the parliament is seized with that process. Abahlalanga nje benza konke imizamo yonke ukubana ama-reforms lawa ayeqale abe khona. I know of a fact that there was a time when ZBC news crew was turned down event AMTC Alliance. They have a cover, but coach, I don't know what to pay for the number.
Mhlawumbe bayazixotsha iintatheli zindaba zabo ZBC labo Herald ngoba bona beMDC ngoba bathi lapho imisakazo lamaphephandaba kahulumende ebhala khona ngabo ibhala kubi akula lutho oluhle elukhiphayo ngabo.
Angiboni kunjalo mina, ngibona kuyi issue yokuthi kona mhlawumbe nxa sebebhala babhala mhlawumbe bele one side of the story bengela iside the story yabo ngoba bona basebevele babavalela phansi. Kukanti ke vele izikhathi zonke nxa funa intabo iphume kuhle ungayifihli emgodleni ithuthise phandle yikubana iphume ibe semgcekeni khonokhwana yiko kunceda ukuthi kona even nxa umuntu esesithi kona usekhulume wena sebhala lokhu wena ukhulume lokwaka susithi hayi but mina ngathi kanti wena susithi uhamba njani anti yiko umuntu ongadalela even i-litigation ezitaf like that.
Lowo umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu PF, ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Abesifazana abakumabhizimusi acathulayo esabelweni sezansi emaNdebeleni bakhala ngokuswelakala kwemkambo yokuthengisela impahla zabo. Lokhu kuvele emhlanganweni lomphathintambo wezamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni othembise ukulungisisa ingxaki ababhekane lazo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abakade besemhlanganweni namuhla wenzelwe eGwanda badilanxa sebasungula amabhizimusi okuziphilisa lemuli zabo. Lokhu behlangana lengxaki eziningi ezalwa ukuthi bengatholi inzuzo kumabhizimusi abo. Unkosikazi Lusi Hlatshwayo ongumlimi eMadobo ngomunye walabo abaswela imikambo yokuthengisela akulimayo.
Ngoba siyananzelela ukuthi awunamanzi ivini ejembi $0.42 a kilogram. But ungakombeyale ifoda $4.50 imakethi zibe zitshayelela phansi ngingakuncedisa yini.
Omunye njalo umlimi eGwanda unkosikazi Matilda Masiya okhokhela inhlanganiso yabalimi besifazane e-Women in Agriculture yena okhale ngesiphala sesizwe ese-Grain Marketing Board GMB athi siyaphuza ukubabhadala.
Ngibone besitshele ukubana izinto lezi zizabhadalwa within 72 hours, but to our surprise we are not paid today since June.
Unkosikazi Rumbijaya Ribombo oyeBedbridge yena okhale ngebhanga le-Women's Bank athi libolekisa imali lingachasiseka kuhle ngendlela ukuyibisela.
Kwaba lobuhlungu obungathi basizise ubuhlungu ngoba when we were loaning those money abazange basitele into eziningi, but when we were paying back, hey, interest yakhona yayingasahambelani. So what is here we would see in Malaysia or that thing I said in the land.
Unkosikazi Sithembile Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso yabomama bembigoli imthandazo women in mining, uthi ziningi indubo ababhekane lazo.
Njalo kumayining khathesi mama kulobugebengu obuningi. Sesisesaba ubugebengu obuningi. Sicela ukuthi angazi ukuthi singancediswa njani ukuthi sitholiseke imithi.
Umphathi ntambo obona ngamabhizimusi asacathulayo, unkosikazi Sithembiso Nyoni, uthi ugatsha lwakhe luzakhangelisisa lezi ndubo ezibhekane labomama.
Njengabomama in production, I want to thank you ama-projects engiwabonela khana mahle kakhulu. And selikhulume nge-market. Omama bavele eBybridge. The market for craft is increasing. Sifuna ukuthi lilinke the National Handicraft Center eMinistry eHarare.
Uphinde wathi abathengisela ezitaladeni kumele bayakhele indawo eziqondileyo zokuthengisela ukuze bengahlali begijinyiswa ngamapholisa. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngokutshona kosuku lwayizolo kwabahlolwe i-COVID-19, abantu abangamakhulu edlula amani 427 batholakale belegcikwane leli, kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela u-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asabehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezidlula izintathu 3.2 million. Kulaba zinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 30.8 thousand asebehlatshiwe eyesithathu. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa, uMnumzana Julius Malema, lamhlanje wethekelele indawo zokudlela ezise-Johannesburg e-South Africa, esithi ukwenza lokhu ngenhloso yokulungisa udaba lokuthi ziqhatsha abokuza abaningi kulezi zalwane zalelo lizwe. UThuso Khumalo sethulela lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
UMnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant ese-Mall of Africa eMidrand. Ekufikeni kwakhe kube nokuxokozela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili.
Yes, I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You will understand when I'm a member of parliament.
Okay,
that's number
have you
one.
Got an official sanction from parliament?
I don't
to be
need
here.
A sanction to be here.
You're an official government visit.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. Julius, I'm sorry, I can't.
Then there is resident on that because we have appointment with you.
Umkhokhelwe EFF owephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe. Usole abanini bendawo zokudlela sithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lezakwele South Africa.
They are dividing our people. Because when you are here and you are told people who don't come from here are the...
Ukuqhatha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuthiya abaningi bemangele. Ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho khathesi.
I will never take a platform and denounce Africans. I will never do it. If it means votes are going, let them go.
Angisoze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi.
I see myself. I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home.
Kodwa uMnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti kunengi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela emsebenzi.
African brothers and sisters,
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungelo lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa, kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi.
Let's work together.
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela eziqhatshe abakwamanye amazwe abaningi. Isigcwele imfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-internet etshengisa izalwane zakwele South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni. Incithi kwezomthetho unkosikazi Thabiseng Dubazana uthi ukungena izitolo lokhu akukho emthethweni kanti futhi kuyingozi.
I think we're already on the verge of xenophobic attacks already.
Lesi senzo sile ngozi yokubangela ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe.
Usenjalo umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lohlelo.
Besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhaji. Ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ezinye iziphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela hatshi abokuza. Ingcwethe ezicubungula ngezomnotho lezisebenzi zithi abaqatshi yibo labo asebengezelela ukufuthelana kwezalwane zakwele South Africa labokuza ngoba bethanda ukuqatsha abokuza ngenjongo ezehlukeneyo. Abaqatshi babikwa bethanda ukuqatsha abokuza ukuze babancindezele lokwephula ilungelo lezisebenzi ngokungaziniki iholo elisemthethweni. Kuthi-ke abanye abaqatshi bathi abokuza bayasebenza ukwedlula izalwane zakulelo lizwe eziyabe zithembe ukuvikelwa kwelungelo lazo zinhlanganiso zezisebenzi labomthetho. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla kusungulwa ukuthethwa kwecala abaletheswayo elokubangela udlakela. Betshengisela phandle kwenkamba yebulawayo police station ngomnyaka odluleyo besithi badinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo. Bahlala entolongweni yemlondolozi lekhami phose okwenyanga ezimbili andubana bakhululwe ngemali yesibambiso eyebheyo. Umnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo omunye wamagqwetha abamelayo uthi umantshi wedlulisele ukuthethwa kwaleli cala ekuqaleni kwenyanga ezayo mhlaka 3 kulandela isicelo sabo sokuthi amapholisa azofakaza kulolu daba.
Okwenzakale namhlanje yilokhu bekufuze singene iqalise ikhesi i-defense case. Ngokuthi i-defense case sisho ukuthi khona bona ngokwabo bonabo abetheswa icala babe siyakuma le sisho ukuthi kwahamba njani. Emveni sebekhulumile umthuthisi esebabuza imibuzo elethemba lokuthi uzaba uzenza inkundla ibafumane belecala. Kodwa asisaqhubekanga ngenxa yokuthi esikukhangeleleyo ukuthi kulabafakazi esifuna ukuthi sibabize befakazele abalaba bethezwa icala ama-client ethu. Abafakazi labo kodwa okwenza kube kungathi kuba nzimanyana ukuthi labo abafakazi ngamapholisi. So bekufuza ukuthi siqale sicele imvumo kumthuthisa ukuthi siqhubekele phambili ngokana sicele sizame ukuthi sicele lawo mapholisa sibeyezwe bona ukuthi bona bakhululekile na ukuthi bezokhulumela ama-client so ngesizathu sona lesi inkundla isivumela ukubana sipostpone ukwenzela ukuthi senelise ukuthi siyedi ngalaba bantu sizwe ukubana bazafisa na yini ukuthi befakaze befakazele ama-client. So ngalokho indaba ipostponwe to mhlaka 3 February.
Icala abeletheswayo lokho elifana yini? Akukho okuguqukileyo?
Hayi, akukho okuguqukileyo. Icala lokho eliqhubeka la icala leli selifike kodwa kwelinye ibanga ingathi istage ngoba ekuqaliseni kwakuyistage esasibiza ababo abafakazi kathesi sowungaba laba bethethwa icala ubana betho bona bekhulume indaba yabo ngamafitshane esingathi ngesilungu i-defense yabo.
Lo umnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo omunye wamagqwetha amela amalunga emthwakazi Republic Party esixoxelayo ekobulawayo. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ekwethekeleleni kwakhe kwele Ukraine unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, u-US Secretary of State Antony Blinken uthi ulethemba lokuthi imizamo yakhe yokwehlisa ufuthelana phakathi kwele Russia lele Ukraine izaqhubekela phambili ngokuthula, kodwa kuzakuya ngokuthi umongameli Vladimir Putin wele Russia laye ulesifiso sokukhomisana umlota na. Ele Russia lona liyalandula ukuthi yilo eliloqalo, njalo lemba phansi ngenduku lisithi kalifuni ukuthi ele Ukraine libe lilunga ele NATO.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mzuza Mahlangu osebenza endaweni lapho kuthengiswa ukudla kwele South Africa. UMahlangu osebenza labanye abadabuka eZimbabwe eduzane leJohannesburg uthi bakhathazekile kakhulu ngokwenziwa ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters labenhlanganiso e-South Africa First, yona exotsha abokuza okuthiwa ngabala maphepha aqondileyo emkambo lezindlini abahlala kuzo. UMahlangu uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
According to inkulumo yakhe uMalema, yena akasixotshanga, azangathi amazwe obheni ehambe. Yena uthe ufuna maybe kube yi-50-50 or ama-South Africans ebe maningi. So kungaqhubeka kunjalo, which means kuzaba le resettlement, kuzaba lokugungelwa kwabanye abantu, then sizame ukubasibiza ama-South Africans. But akusiyo bantu labantu abafuna ukusebenza, ngoba bona ama-South Africans uma besebenza eqinisweni bafuna ukusebenza ngiyabo indlela. Ama-restaurant ayenza imali ikakhulu ngama-weekends. So bona ngama-weekends abasebenzi. That's why abelungu engafuni ukubaqhatsha. Hayi ukuthi abafuni ukubaqhatsha just because of bona bengavele behambe e-ofini. It's rare ukuthi bajike emsebenzi. Bazojika betshele ezinye izitori or i-weekend vele abayisebenzi. Ikati i-weekend eyenza imali.
Ye, siyabona njalo kulalo hlelo lokuthiwa Operation Dudula. Alethuki ngakho konoko futhi.
Bese kubonele kudeni lapho esihlala khona thina ngani abakafiki. Kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngapho. Siyakubona kugcwele ku-social media la, kumabhubhini amaningi siyakubona bakhuluma ngapho. Kodwa kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngapho, ngoba eqinisweni qinisweni awukho mnandi vele. Si-stress sihlale evalweni, hhayi simqamba amanga njengamanje, asikwazi ukuthi kwenzakalani. So ya sizitshela ukuthi whatever abazakwenza yikho lokhu esizohlangana nakho lathi, ngoba sikwazi ukuthi bacabangane. Sikubonile kuma-social media kunoku bekwenza hlabela ngakho, aseyazi ukuthi baplanani nathi.
So lihleli nje kuphela-ke, alikwazi ukuthi kuhamba njani.
Sesihleli kuphela thina, sisela njaba whatever wakudube kuzenzakala yikho eqinisweni.
Sibona khonoku kwenzakala ngesikhathi kula khonoku kwama special Zimbabwe's permits, ungalunge lokho kuhlupha futhi. So kini kutshoni konke lokho?
Kutsho ukuthi vele impilo yethu ngani izoba nzima e-South Africa ezilokhu kungela kukhulumisana, ngoba akezwa ngani kuyakhulumiswana, kuzwanga kuyakhulumiswana, but cabanga ukuthi vele kuzaba nzima. Bekungcono ama-permit ekhona, ngoba iningi lethu iningi labantu bebecatha ngawo ama-special permit lawo, but manje ma sengasekho asefaka wonke umuntu enkingeni. Lawo oyabuzithu lephepha ele-South Africa, inkinga izokufaka kuphela, ngoba phela awuyazi ukuthi kuzenzakalani mase kunjalo. So mase ungasela ama-permit.
Njalo siyakwazi ukuthi abantu abaningi osebenza labo banama-permits wona lawo, ngakho-ke nxa sekubuya njalo labo Malema kuyahlupha lokho, akulikhahlameza kakhulu.
Iyasikhahlameza kakhulu. Yingxoxo esibhekane nayo, yingxoxo manje vele sikhuluma ngayo, ayikho eyinye. Akasihlukumeza kakhulu, sokuhlukumeza kakhulu. Malema bekungumuntu athethe imthembi, kodwa ma esenza so hayi, which means asisela backup so many sizimele sizitshele ukuthi whatever okuzayenzakala yikho.
Kulabanye yini asebecabanga ukubuyela ekhaya, kumbe vele ekhaya lakho kubuyeleke?
Nah, manje akulamuntu okhuluma ngokuye ekhaya. Abantu bazitshela ukuthi hayi iwafa wafa okufile masikuthi siyapha siyapha but ukuthi sibuyele ezimu ngesinye isitori sethu esikhuluma ngaso unless ma kuyikuthi asisela enye iplani ungasela enye indlela esizophela kuyo nxa usebesingenele laba esihlala khona emafletini yikho esizabona khona ukuthi hayi manje impilo isinzima kodwa bengakela ukusingenela which means besixoxa emsebenzini sizaqhubeka sihlele e-South Africa ngoba akwenzi sihlele eZimbabwe lakhonzia njengamanje akulamsebenzi akula plani vele akubonisi ukuthi ungavuka nje kule kungcono sasibambelenamanga
bangalixosha-ke imisebenzi-ke kuyahamba njani khona
sizoncinga babudule dala thina sina dala sincinga athina njengabantu njengakuya komthokazi dala sihlupheka kakhulu sisancinga sizohlanganisa ayikho into esingayenza unless ma sokunzima nzima wat azokunzima nzima yike sizohamba khona hhayi nothi manje sase-eli bamthebo asiumqambelani amanga yebo sihlalele evalweni but sase-eli ukuthi sicabanga ukubuyela ezima to eli
yepho selokugcina amahlako
hhayi mina ngikuthiwoyo kuphela ukuthi hhayi unkulunkulu nguyazi abafowethu kena abayenza kota abafulanayo kodwa unkulunkulu nguyazi asazi bazogcina ngani but thina ukubuyela ekhaya njengamanje hhayi yinto engekhoyo vele asicabane asiumqambelani amanga hhayi angezwa vele abantu abacabanga ukubuyela ekhaya siyasebenza sihlala amazimbabweni imoli yonke le ngisebenza kona lamazimbabweni yiwo bodwa yiwo bodwa yithi sodwa asiumqambelani amanga hhayi sizabona ngapho ukuthi bazayenzayo.
Lo umnumzana Nhlanhla Mzuza Mahlangu osebenza endaweni yokuthengiswa khona ukudla obexoxa lo Gibbs Dube eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, olwesibili olwedluleyo lube lusuku oluhle kakhulu kwezemidlalo kwele Zimbabwe njengoba amaqembu amela ilizwe emidlalweni etshiyeneyo enqobile kumidlalo yawo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Chevrons linqobele eSri Lanka ngamaranzi angamashumi amabili lambili emdlalweni wesibili wohlobo lwe-One Day International. Le midlalo isetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evan uthi bajabule kakhulu ngokunqoba kwabo loba yena engasayenelisanga ukufikisa amaranzi alikhulu.
Khona kuyadanisa ukuthi kusele kancane ukuthi ngitshaye ama-runs alikhulu kodwa okuqakathekileyo yikuthola ama-runs aphathise iqembu. Sisebenze kanzima ukuthi siwathole ama-runs kodwa kusiphathisile ukuthi uRegis uqale kuhle okwenze kwaba lula kimi loShon njalo sonke nje esitshaye ibhola sidlale kakuhle kokuthi akumangalisi kumdlalo wesithathu ozayo ozaba khona. Omunye wethu uzachaya ama-runs alikhulu.
Uevin ukhitshwe esechaye ama-runs angamashumi ayithoba munemunye lanye 91. Iqembu leZimbabwe lithole imiklomelo eyi-10 ngokunqoba elikwenze ngolwesibili njalo lawa maqembu azadibana njalo ngolwesihlanu emdlalweni wesithathu wona ozehlukanisa elinqobileyo lelinqotshiweyo njengoba kumdlalo wakuqala eleSri Lanka linqobe nge-5 wickets. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Warriors limangalise abalandeli bomdlalo wenguqu unqoba elikwenze eleGini nge-2-1 emdlalweni walo wokugcina wesibaya sikagroup B kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseCameroon. Wawucubungula ezemidlalo uWashington Sbanda uthi iqembu leZimbabwe belinyeke liphange liphelelwe ngumphako ngabe abaqeqeshi bebekhetha kuhle abadlali.
Mina ngokubona kwami ngibona ngani-ke umqeqeshi onguye kade ethungamela iqembu leli uNomeni Mabheza bekufanele enze ngcono ekakhulu kubadlali abanye sibabone bedlala emdlalweni weGini abanjengabokhudama hatshi labozemora ngabadlali abalohlonzi njalo ngabadlali abagijimayo esikhangela ukubana-ke ngabe baphiwa amathuba emdlalweni le esemuva besingeza ngcono.
Iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yalo lihlezi emsileni wengalani yesibaya sikagroup B lile miklomelo emithathu ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyange leSenegal emdlalweni walo wakuqala kwathi kowesibili linqotshwe nge-2-1 ngele Malawi. Kolunye udaba olumayelana leqembu elimela ilizwe leZimbabwe kwezemidlalo njalo. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wehockey linqobele Uganda nge-5-0 emdlalweni walowesibili kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseGhana. Emdlalweni walowokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-0 le-South Africa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikapool A ndawonye le-South Africa, iNamibia kanye le-Uganda. Kusibaya sikapool B kuleZambia, iNigeria, iKenya kanye leGhana. Imele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo.